siyazama ngendlela zonke ukuthi abantu bancediseke ukuthola izithupha kumbe ama birth certificate. Ngokunjalo ke kathesi sile database for each and every one ukuthi bangaki abantu abangela zithupha, bangaki abafuna ama birth njalo njalo. So ke kusuka lapho ke sesikhulumele registry ukuthi besenzele ama mobile registration. Ukuthi ukuthi maduze nje siyabe sesiqalile I program yama mobile registration.
Lunjani usekelo khona ngapho olwebandla leZANU PF?
Lokho kwaba le new dispensation kulomehluko than old dispensation. Abantu bakholwa emisebenzini eyenzakalayo. Ungakhangela kathesi imisebenzi eyenziwe libandla leZANU PF kumbe ngithi mina i-government ekhona kathesi imisebenzi eyenzileyo kulomahluko omkhulu kulalokho okwakukhona kudala. Ngokunjalo ke abantu babona imisebenzi yebandla. So ke hayi ibandla likhona, abantu bayalisekela kakhulu ibandla. Ungakhangela kulezinye indawo ezingakaze zibe lamakliniki, sokulamakliniki, imigwaqo eminye besokuyimigelo kodwa izamile ukuvuseleleka okutshengisa ukuthi yinto ezifunwa ngabantu. Nakhu kathesi siye kulimeni, inhlanyelo isikhona ebantwini, siyaqhubeka siya phambili. Nakhu irrigation ikhona ebantwini, okutsho ukuthi izinto ezibambekayo, hayi khona okwesilogani. Sesikhuluma ngezinto ezibambekayo kathesi. So ke hayi usekelo lukhona elupane East, ibandla leZANU PF likhona, liyamsupporta umongameli wethu, liyamsupporta uMP ngemisebenzi eyenzakala.
Wathi abantu sebeqalisile ukuvuna ingqoloyi kulandela uhlelo kumbe inhlelo ezasungulwa lezavuselelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kuyini okwenzakalayo kahle kahle?
Ukuvuna sokuphelile, sebevunile abantu bempofu. Okutsho ukuthi kuphume ama-truck angaba ngu-15 by 30 ton. Okutsho ukuthi isivuno esihle. Okwamanje sebelungiselela ukuthi bafake umumbu endaweni yabo le abayiphiweyo. Sikhuluma kunje nje sokulama u-contractor owileyo ukuze ngezelela irrigation from 180 hectares to 600 hectares. Okutsho ukuthi sikhangelele ukuthi kube lamanye ama members azangena futhi kuskim. I-600 hectares akusiyo nto encane, ubuye le equipment yonke ekwanayo ukuthi alungise aze aqede.